Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Olingali vuka njani zulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 5 mpandula 2022 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje umsekeli kamgcini isihlalo webandla lesi CC umnumzana Job Sikhala ubikwa egula kakhulu ejele lechikurubi lapho asevalelwe khona okwenyanga phose ezine engaphiwa bail
abangamatitsha abangamapolisa abangamanesi kuthiwa bayavotelwa ngoba abafundanga
inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo ezesn ebikhona ebulilima ngomgqibelo ikhathazwa linani labantu abaningi abavotelweyo ababalisi amatitsha lamanesi ngoba besithi abazi ukufaka uqa ephepheni lokuvota
Siyazamukela kahle impela indaba lezi esithemba ukuthi abantu bonke abalamazi ePP bazasebenzisa lesi sikhathi esikhona ukuthi bazame ukuthi baphinde baapplyele noma ngama waiver kumbe ngama permit
abeZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi lanxa bephiwe iqesha lenyanga ezisithupha kudaba lwamaphepha okuhlala kusemthethweni kulelo lizwe akuthembisi ukuthi kuza kuba lobungcono kusiyafika leso sikhathi Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umgcini isihlalo umsekeli kamgcini isihlalo webandla lesi CC umnumzana Job Sikhala ubikwa egula kakhulu ejele lechikurubi lapho wasevalelwe kwenyanga phose ezine engaphiwa bail. Uzikhala lamanye amalunga ebandla le-CCC alichumi lantathu babotshwa besetheswa icala lokutshotshozela udlakela enyathime lapho okwabulawa khona ilunga lebandla leli uMore Blessing Ali. Intatheli izindaba njalo engumngani wakhe uHopewell Chingono ulobe enkundleni yokuxhumana eTwitter esithi uchayelwe ucingo ngumkaSikhala emazisa ukuthi iziphathamandla zejele lechikurubi zithi uSikhala uyahlanza njalo echisa umzimba. Iphephandaba leNewsday lithi kwesatshelwa ukuthi uSikhala engaba wafakelwa ichefu ejele. Inhlanganiso ekhuthaza ukhetho olukhululekileyo ezesn ebikhona ebulilima ngomgqibelo ithi ikhathazwa linani labantu abaningi ababalisi amatitshala lamanesi avotelwayo ngoba besithi abazi ukufaka uqa ephepheni lokuvota. Amalunga ebandla le-CCC amabili anqobe kulolu khetho. Izesn ithi kulabantu abedlula amachumi ayisithupha 63 abavotisiweyo. Linhlanganiso ithi njalo kulabantu abedlula amachumi amahlanu 52 abaxotshiwe ukukhetho ngoba amabizo abo engekho kumawadi lapho kade befuna ukuvotela khona. Inani labantu abavotileyo kulolu khetho liphansi kakhulu. Phakathi kwabantu abazinkulungwane ezintathu 3440 ababhalisela ukuvota abayinkulungwane eyodwa nje kuphela 1811 yibo abavotileyo. Ngesizwe amazwi kamsekeli webandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Mahlabe Zulu sifuna ukubonga abantu bebulilima abatwana bekhaya bakamthwakazi ukuthi namhlanje batshengisa izano PF ukuthi ayisibo ababusa emakhaya amakhaya abuswa ngabantu kungenani siyathaba ukuthi bavothile ngaphandle kokwethuselwa sibona abanye abantu namhlanje izolo bevota abangamaticha abangamapolisa abangama nesi kuthiwa bayavothelwa ngoba abafundanga siyabonga ukuthi banqabile abantu bebulilima uward 1 loward 16 lokhu kutshengisa mhlophe ukuthi kungaba le free fair elections kungaba lama reforms izano izasala ibambe imboya zejuba ngalokho sibona ngani abantu bangathi siyathaba ngoba siwinile siwine ngokusebenza ngamandla achi ukuthi into zonke ziyalingana izanu edihamb edilayo edilo mini sawusimanga usimanga Ndlovu lomunye wakhe bezama ukuthenga amavoti ngempahla lokudla kodwa abantu banqabile ngalokho Mahlabe Zulu asibambananeni amabandla wonke aweZimbabwe siade vota ngale ozaphu labanye sithi hayi sibathayela ihlombe kodwa sicela ukuthi sibambane sibe yinyanga ndayinye imvuma yinye kwenzela ukuthi singadivide amavoti singoba siyabona abanye abantu amanye ama-political parties afonywa izanu PF sokukhanya ngani ngama-independent political parties bona bethunyiwe ukuthi bazedivide amavoti ngalelo sithi zinhle indaba ezinhle kodwa ukuwina kwethu siwine ngokusebenza nzima itereni esingathi akulingananga ngoba izanu sebenzisa amaqingo okupha abantu ukudla ukuthenga amavoti besebenzisa osabhuku lezinduna lokwethusela kodwa sithi zinhle indaba ezinhle ngoba abantu banqabile ukuthengwa lokuthuselwa izanu siyabonga
hayi lathi siyabonga lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC lokhu sikudaba lunye abanye bathi ukunqoba kwebandla le-CCC ebulilima lapho obekusazakala njengensika yebandla le-ZANU PF kuminyaka edluleyo ngoba belingelihlala linqoba ekhethweni kupha leli bandla ithemba ngemva kokunqotshwa kwele kukhetho lokudinga ilunga ledale lephalamende egogwe ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Imphumela yokhetho iveza kahle kamhlophe ukuthi abantu bathukuthele abantu kwabakuthandi lapho kuyakhona ilizwe balala bengadlanga behlulwa yischool fees zonke izinto zinzima ngakho-ke lanxa bevotela ukhansila badinga umuntu omutsha umuntu ongekho ebandleni elibusayo ngokuba ilizwe lapho eliyakhona kabathokozanga ngakho-ke nxa kungahamba kunje ngo-2023 singakhuluma kube le nguquko ebanzi kakhulu eyasusa iqembu elibusayo kungene amaqembu aphikisayo
kodwa nxa sikhangele amanani abantu abavotileyo akhanya ephansi kakhulu ungathi lokhu kubangelwa yini
amanani abantu abavotileyo aphansi vele njengasikubona kuso sonke isikhathi nxa kuyi-by-election abantu basuka bengayanga ekuvoteni njengalokhu kusenzeka ku-general election ngakho-ke leliyanani liyakhathaza kakhulu ngoba lingaqhubeka linjiyana alilihlanga kakhulu ekuthini izinto zihambe ngendlela efaneleyo bonke abantu kumele bavote kungakhathaleki ukuthi umuntu uvotela liphi iqembu kumele abantu bakwenze kube umkhuba wokusukuma bayevota ukuze basho nxa bekuthanda okubusayo kube befuna inguquko basho ngevota
Manje nxa sikhangela ukhetho oluzayo olomnyaka ozayo ubona ungani kuzaguquka yini esigabeni seMathebeleland South esiyandise ukunqotshwa khona ibandla leZANU PF singabona na ibandla leCCC liphumelela khona kukhetho lomnyaka ozayo
Yebo kungaba lenguquko enkulu kakhulu singabona iqembu elibusayo liphela do eMathebeleland South kupol politiki kangeke uthi angeke kwenzeke yonke into iyenzeka kupolitiki ngakho ke nxa bengasebenza nzima beqembe liphikisayo uma bamaqembu aphikisayo ayibase ngayithintitha nje izani PF emathubeleni South iphele du kodwa ke njalo nxa kungazange kwasetshenzwa ngendlela efaneleyo izani PF singaqhubeki lokhu ibambile endaweni ezihlukahlukeneyo okunye okuzaqhakatheka ukuthi izani PF yenzani kusiya phambili ngemva kwalokho luyanda inodlame abantu bayahlala phansi bangavoti yini kodwa bangasukuma bavote ngobunenge ngendlela abazonde ngayo hayi iqembu elibusayo amaqembu abusayo angathatha intambo
lo ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ingcwethi yecubungula ezembusazwe ube khuluma ecingweni le studio 7 ekubulawayo Izizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa zithi lanxa zisamukela inyathelo elithethwe nguhulumende kamongameli Cyril Ramaphosa elokwengeza isikhathi sokuthi zifake izicelo zokungena kweminye imikhakha yamapermits lokho obekusenza zehluleke ukuthola lawo maphepha amapermits kulokhu kungasuswanga Okuningi asikuzweni kuThuso Khumalo eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi uthi amaphemithi ezalwane zeZimbabwe abekhangelelwe ukuphelelwa isikhathi ngumpalakazi asezasebenza kuze kuyefika unhlangula omnyaka ozayo.
They came to the conclusion that I should extend the validity period.
Uthi qula abelikhethile ezakhangela izicelo zamanye amaphemithi esifakwe ngabeZimbabwe laba yilo elicele ukuthi kwengezwe isikhathi ukuze lanelise ukuqeda umsebenzi eluphi. Isizalwane seZimbabwe unkosazana Victress Matutu uthi lanxa belamukela lelinyathelo balovalo lokuthi unhlangula uzafika belokhu besehluleka ukufaka izicelo zamanye amapermiti.
Siyazamukela kahle impela indaba lezi esithemba ukuthi abantu bonke balamazethi EP bazasebenzisa lesi sikhathi esikhona ukuthi bazame ukuthi baphinde baapplyele noma ngama waiver kumbe ngama permiti.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Thabalala uthi izizalwane seZimbabwe kufanele sebenzise isikhathi lesi ukuqoqa imichaqana yazo
ama project akubambisana umuntu ebona ukuthi ngale 6 months oyiphiweyo zonke izinto zakhe ezikhona la egoli uyakwazi ukuthi uyazibisela ekhaya uyasiqala konke ekhaya
igqetha lezamalungelo umnumzana Vusa Muzi Sibanda uthi ukwengezwa kwesikhathi lesi awusoke usize kakhulu nxa kungasuswanga imigoqo enqabela abezibabhe laba ukuthi bafake izicelo zokungena kwamanye ama permit njengokuxwayisa kwahulumende weSouth Africa
akusho ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi abantu ngobuningi babo banelise ukuyo apply ngoba inkinga bebebhekane nazo kumbe lokho kwehluleka inamba benazo ukuthi bahambe bayo apply sasekhona kaba qualify namhlanje
abanye ke bathi uhulumende kuzafuza lungise isimo sokwethuselwa kwabo abanye ke bathi uhulumende kuzafuza lungise isimo sokwethuselwa kwabo ilaba abangasabafuniyo kwele South Africa njengoba bezaqhubeka njengoba bezaqhubeka bebahlukumeza ungelani lokuthi banemvumo yokuba kwele South Africa. Ministry of 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lilodaba lokuthi sokulabantu abedlula inkulungwane eyodwa 1000 asebehlaselwe ngumkhuhlane wesihudo kobulawayo selokhu waqhamukayo ngenyanga kaMtulikazi. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ubugebengu leminye imikhuba emibi sibhahile edolobheni leGwanda kulandela ukugcwala kwabotsheketsa. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yes, Studio 7, Studio 7, Dinjani, Dinjani Basaras, I see as this is in the Kulova Law, Kulmet, Friday, Thursday, as I was, but Studio 7, Ivala, Ivalis, Zani, Valis, Triple C, I Studio 7, Siloka in the Delaga, I say it, the Studio 7, a keeper, Jehovah's in Jalo, a Triple C, Zani, MRP, Walking Jama Bajes on Busas, a Studio 7, a Wes on Kuluma, J. Kankas.
Studio 7 ngiyakhuluma lapha yimi uPilot Mpofu ngembuzo ukuthi indaba osobhuku kuba yibo ababhaliswa kumumbu we-social welfare kube kathi kukhona abantu abahluphekayo phakathini kwesigaba lapha indaba kuyoza ukuthi ningabasizi bencediswe bencediswana nawezi lomphakathi wakhithe engulubeni kodwa akhe imbona kunika osobhuku labo bani bani kume yiphathi yezanu na Mimpuku kubuza kona lokho.
Ngishona njani basakazi nabalaleli beStudio 7. Ngithanda ukuthi ngempawula lami kancane ekulokho engubonayo lenguzwayo. Mphawule kulokho bekukhulunywa ngumfowethu obethi yena laba balahlekelwa izihlobo zabo ezingu-10 ombe 10 families angisakwazi ukuthi induna leyo ekhuluma ngokuthi ungakhulumi ngento ebuhlungu leyo ngasiphi isikhathi ngoba kuzathiwa ngezepolitiki. Kanti vele ukubulawa kwabantu eMadibeleni kwakungani, kanti kwakungeze politiki. So asikho isikhathi okumele sibekwe ukuthi kumele ukhulume ngalesi sikhathi ungakhuluma ngalesi sikhathi ngoba kubuhlungu kuwe. Ngoba futhi kuzoba buhlungu komunye umuntu ukuthi yena angasavotelwa. Kutsho ukuthi leyo nduna akusinduna yabantu, induna yephathi esekelana nalapho ehola khona, lapho ethola khona i-ISUZU ukuthi wena ungakhuluma ngodaba olubuhlungu ngesikhathi sokuthi useduzane namavoti izalahlekelwa yi-ISUZU. So i-ISUZU yayo le mpilo zabantu abayinamba bonke labo abafayo bebulawa ngumuntu namhlanje ohleliyo odla kahle odlevungula amazinyo odle xubha mayisizo sokumnukela lokho okumnukela kabi akhupha faka okunye abe sethi wena mawusiza ubuhlungu kuwe ungakhulumi ngaleso sikhathi ngoba yena usafuna ukuthi aqhubeke esembusweni ephiwa ama-ISUZU weni pholani khonapho. Uyabona ukuthi into le e-ground izalunga nzima ngoba ilabantu abayisapotayo abangabantu bakithi abayiholelayo bona noma bafeka izihlobo zabo abafana lezinduna ngoba izinduna ezikhona manje ezinye ngezingabantwana ezingakwaziyo ngalangakhona lokho okukhulunywayo ezilungu yona ihola iphiwe i-ISUZU ihamba kuhle ihamba igazi ngegazi labanye abantu ibhadalele igazi labanye abantu abazi ubuhlungu abathonti igazi lezinyembezi ngaphakathi.
Salubonani lonke kwi-Studio 7 okhuluma yohumanyathi ngisekhezi kulo baba uthe i-Studio 7 sikhuluma ngezanu le-Triple C kuphela. Hhayi akunjalo, i-Studio 7 asikhethi muntu, ngitsho lawe ukhululekile ukuthi ufake umbiko ngebandla lakho lapha kukodibadiba zihlangene zonke akukhetha mhlobo la bese ngisithi kumayela umovement. Hhayi salubonani nani hlobo zami, salibonani mayelo yelo linjani. Bese ngisithi njalo kulo baba lo vele eBotswana lo, hayi uyasinikisa inhliziyo lo baba, siyenyanyile ngombiko wakhe awukhulumile uMasisi lo.
Ninjani ninjani balaleli beStudio 7 kanye labasakazi bonke, ngiyalibingelela ngithi inhle into elisiphawulela yona amalanga mihla ngemihla. Ngithi qhubekani senza njalo kuze kube phakade. Engikhuthaza yonke intsha njalo ukuthi ngabe singarejista, sirejiste ngobuningi sivote sonke, sivote sonke, sivote ngobuningi wethu, sihambe siyorejista ngoba impilo le siphilayo ibuhlungu bakithi, ibuhlungu badala, kunzima. Okwamanje ngikobulawayo amanzi ahambe bekuthangi kuthiwa ayabuya next week. Bazali, into ebuhlungu kakhulu, into ephilisa umuntu kuthiwa ayabuya next week and isibhorane sangikhona lapha okukhona amanzi okuthi abantu bethule ukunatha, uthola kulungumdwendwe umdwendwe wabantu belindela amanzi bekhotshoza isibhorane esikhiweni. Hhayi badala, sivotheni sikhiphe lento le, khiphe lento esesihlukumeze kweminyaka, asivotheni sikhethe uhulumende ozanakekela kwenzela bani uhulumendo losizi uhulumendo lozwele khulumayo ngujm JM wasedobot
mbu umsakazi linjani studio 7 labalaleli okhulumayo ngothokozane Ncube ngise Cape Town ndimbuzo nje apho ngu2 oqala kathi umqondisi oducelela abantwana bezimbabwe ukuthi abantu bezimbabwe ukuthi bengaxoxe South Africa yena wathi kangena indawo ngezimbabwe lapho ngathi sengikhonfuse wayengathi ukuthi abakamthwaka sesithaba ezimbabwe ecelela amashona lawo ukuthi ehlale South Africa phemafita bezimbabwe wathi Zimbabwe ugcile emthwakazi into ezimbili ezihlukeneyo kwaye nesiyacela abezimbabwe engacela abakomthwakazi sokusobala nje ukuthi undoda lwento ayenzayo laye akayiqondi akayazi kuba na usecelela abantu bezimbabwe ukuthi bengaxoxe South Africa babamthwakazi-ke kasakhulumi ngabo yena sithi ungumthwakazi okwesibili linekilanda into nokusapota nalabantu belokhuzini labo abesisi labezanu linahlahle liyizanu leyisisi khonapho eminye imihlobo leyayifuna ukukhuluma ngayo ayifuni lina futhi lihamba nini ukuyavota-ke limphenduli ihamba nini ukuyavota ngoba singakhuluma soyethu mama odia lwabali sakhetha lahambisana labo sisi labo zani welwafuna kuthiwa ngogabule labo mba kuthiwa ngogabula mbethiwa ngogive gabule mbethiwa ngobani lo la ehlale womana wezanu pf lo isiwomani nje ngento ogawule wakhona le isiwomani isiwomani sokuqala lokugcina asibe asakhulumi ngaye lo
istudio 7 ngandonke endaweni yalosekukhona ngiphawule kancane lapho ngodawulweni ubonke alokuthi amaphemithi kulaba foto wase-South Africa sindi siyafika kujuni bengitho abahotho bangakuthabeli lokuya ngoba ungakhayela kahle kwiindaba zepolitics zanasizondawo zokuthi ayenzeli ukuthi bancedeki yana yigemu nje epolitics abakwazile ukuthi ningabuya ngodisemba la kuzabala ukuphambanisa ama-election la so balekukhulumisana labo bakhulumiseni ukuthi dileyanini bidanga kuqale ukudlula ama-election ngeni ukulesusake labona into le lingajabuleli kangako yinto nje ebuyileyo isenzela bona kwi-politics ngoba ama-political parties lawa alobudlelwane so bahlale phansi bavumelane i-strategisimiso ayidileyani bijela ukudlula ama-election na bazalisele icutha abantu khona ngakho kuhlukukazi labo selenda ama-election isenzela abantu be-South Africa ngakho so likunanzeleli kakhulu konke lingakuthakeli ya ba-esenzele ukuthi kube njani amaklinikhi la amaklinikhi amazimbabwe ne-South Africa ba-esendeleni idedanyangkhona Anta mwen di strategi de sou kwe sa mwen political party la Zami de ANC Kwa 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 mwen li sa mwen lawa lwa kwa ele Kwa kwa ki pe kate sou mwen kisem Ama election na sou za hambi Kwa 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 mwen li nou ka ay Kwa kile ya ni mti chana la Kwa mwen lawa gen a wou Kwa kwa sa mwen election se Kwa mwen anje le wafo eto gen a wou kabe Gen a wou kabe de wang Kwa mwen anje le li yon yon te lok Yon te anje eti ama election So after that di velo kwa 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 mwen chou Nama election a zan se kwa So mwen abantu binanzelele bangakuthabeli ukuthi hhathi ukuthi sisendela esitendeli ukuthi kube njani siyawujuni kuyini abangakhulumiyo abakwenza ukuthi bethi sesisitendeli siyawujuni ukuthi kube njani khonapho ngojuni
labo-ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika lamuhla likhefu lokunanza izisebenzi zelemelika elelebhadeyi njengenhlala yenza izizalwane zaleli lizwe zithethe leli thuba ukuvakatshelana zizithokozisa zinanza ilanga lezisebenzi kusenjalo amabutho kwele Ukraine abikwa esengene kwezinye izigaba ezazihluthunwe ngamabutho akwele Russia amabutho la abikwa ebhombe adiliza amabholoho asebenza ukuthwala amabutho akwele Russia ukuthi acaphise izikhali ziye kwele Ukraine sixoxe lolandela ezombusazwe umnumzana Difa wajabhi Bango Dube
angiboni ukuthi kulento embi khona phana ngenxa yokuthi lezo ndawo kusasezindawo eziphakathi kwelizwe le-Ukraine ingakho angiboni ukuthi azange kube ukuthi indawo eziphakathi kwelizwe le-Russia so-ke ngaleso sizathu ngiboni ngathi kuvele kuba njalo i-concentration ivele iba njalo nxa kuthi amabutho ase-Russia nxa bengaqinisanga kuyeneliseka ukuthi amabutho ase-Ukraine baphinde bahluthule bazithathe njalo bheke izigaba zabo njengalokho esibona umnumzana uZelensky labana eloko ehlongoza esitsho echapanzi ngenduku
yona impi uyibona njani sikhangela ukubana ele Russia lalethe lizahluthuna ilizwe le Ukraine ngamahola nje yambalwa kodwa sokwedlule inyanga ezisithupha ukubona njani lo kungakutshengisa
impi yase Ukraine babugande ukuthi impi ejulileyo kakhulu okungakuthi la umemzala uPutin wathi nxa eqalisa lento le akazange ayicabange kabanzi ngendlela ukuthi kwakusenzakala ngayo ngoba yena kwathi uqalisa wayecabanga ukuthi mhlambe kuzabe kukuthi impi akhangelane akhangelane lelizwe lase Ukraine kuphela ingakho wayebeka statement esifana naleso sokuthi sona umbuso wase Ukraine usengawuhluthula nje ngemva kwamahola kodwa ke nxa sesithi sikhangela kathesi lelizwe lase Ukraine yebo kodwa ke impi le ayisaliwa lelizwe lase Ukraine lilodwa ngoba lapha sisingabala ukuthi lapha kusafana lokuthi ngamazwe mhlambe angabe lithumi sesibala amazwe afana labo la Germany amazwe afana labo America amazwe afana labo Britain amazwe wonke njaba western countries anala ku NATO wonke amemu uva kwe Ukraine yo ase supply izikhali Ukraine ingakho Ukraine izithola amandla ukuthi iyenelise ukuthi i challenge yenza ama counter attacks ihlasela layo laphana amabutho ase Russia ingakho sathola ukuthi ilizwe lase Russia amabutho ase Russia akasayenelise ku advance ngendlela leyi ababezitshela ngayo noma ngendlela leyi ababekhangile ngayo ukuthi bengenza ngayo even strategically sasibona ukuthi babekhamba besiya kuma different points ababeza ukubuya from west ababeza ukubuya from east kodwa ke ekugcineni bagcina sebebona ukuthi ngcono ukuthi abahambe beluphondo ngenxa yokuthi yikho sagcina sibona ugeneral omunye wase Russia laphana wagcina ekhitshwa ku position yenye lana wagcina kufakwa uButcherman lo wayenguye wayekhangile laphana ngesikhathi sempi yase Syria wayekhangile amabutho ase Russia ngesikhathi bencedisa ilizwe lase Syria so ke impile asompi encane impile impi ecomplicated kakhulu ehlanganisa izinto eziningi kakhulu okuyimpi elwiwa ngombobho njalo iphinde ibe yimpi elwiwa ngebanki ephinde ilwiwe ngeballpen iphinde ilwiwe ngayo yonke indlela ingakho sikubona kusenza ukuthi kube so complicated ukuthi impile kube yimpi engaba lula nje njalo engaphela mahlayana
lo ke ngumnumzana Difa wajabi bangodube olandela ezembusazwe ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esebilitani Why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger. Dogs in the moonlight. Far away my well-lit door. Just a beer belly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you be my bodyguard, I can be your long lost pal. I can call you Betty, Betty when you call me, you can call me Al. A man walks down the street, he says, why am I short of attention? Got a short little span of attention and oh, my nights are so long. Where's my wife and family? What if I die here? Who'll be my role model? Now that my role model is gone. He ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. If you'd be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you Betty. Mm-hmm. You Can Call Me Al, ingoma ka Paul Simon isigqibela ke uhlelo lwethu lwamhlanje. Kodwa ke singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC umnumzana Job Sikhala ubikwaye gula ejele leChikurubhi lapho wasevalelwe okwenyanga phose ezine engaphiwa ibail. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ukuthi kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama.